mina ngibona kuyinto eqondileyo kakhulu ngoba umthetho vele wenzela ukulamula abantu. Nxa esecabange njalo ukuyafayila i-electoral court, ngibona enze kuhle kakhulu. Umthetho yiwo ozasilamula ngobana umthetho wawuvele ususilamulile. Yena nxa ephikisa ukuthi umthetho kawenziwanga kuhle, siza kuzwa ngomthetho.
Ubona ngani icala leli liyaphetha ngani?
Mina ngokubona kwami ngibona ngani icala leli vele selayehlulelwa. Selayehlulelwa umnumzana Phuthi wathola amasamoniso, kuyikuchatha kuphela ngomunwe. Amasamoniso wathola aseva endaweni e-right komunye womndeni wakhe. Uyamazi umuntu waseva kuye bamtshela ngesikhathi ubufakazi bonke bukhona ukuthi amasamaniso athola akwenzayo kuphela ukucatha ngomunwe la ngokudlala nje ngengqondo zamaZimbabweni.
Ye, ma sikhangela ke udaba lolu singathi vele wambophiselana.
Okukhona kasibophisanga yena uPhuthi. UPhuthi yena ungena ngokuthi okwakukhona kusenzakala kwakungabantu bezanu ngenxa yokuthi yena wayeyicandidate yezanu PF. Thina esakusolayo yi-ground, ukuthi ku-ground kwakungela free and fair election. Okwakusenzakala kulezi nto eziningi kakhulu ezazisenzakala ezingavunyelwayo emthethweni. Kwakukhampeynwa ngelanga lona lelo, ama-members ezanu PF yiwo ayesenza ikhampeyni ezinjalo, bephekela abadala ukudla, bebanika ukudla, bebanika ama-drinks plus futhi bethwala abantu ngemota zezanu PF behamba belandela abadala emizini yabo, bebathwala bebahambisa kuma-polling stations. Njalo futhi lokwethuselwa babe sethuselwa ngama-members awezanu PF. So thina sithi i-ground yayingekho healthy la kuye uPhuthi yena ngokwakhe. Ngoba yena lowo owayesenza khonokho ngubani, but okukhona yikuthi konke lokho kwakusenzakala kwakusenziwa ngama-members ezanu PF. Behamba ngemota zezanu PF. Amathebuli ayefakiwe phambi kwama-polling stations wonke ayefakwa amalembu ezanu PF.
Kodwa ubona zanu uzanqoba yini kudaba lwakhe?
Mina ngibona ngizanqoba kudaba lolu ngoba umthethwandaba ngiyazi ukuthi uyalimela iqiniso. Izinto zonke lezi ezazisenzakala ngelanga lokuvotwa ngokusemthethweni akumelanga zenzakale. Abantu bezanu PF sebeqalisile ukwethuthusela abantu ku-ward 9 komakhulela. Kulobaba owayengu-polling agent engingasoze ngimqambe ngebizo for security reasons ulandwe ngabantu bezanu PF izolo, but yena bazamtshontsha ngenxa yokuthi usebenzela i-CCC, usebenzela i-opposition party. So ngile audio khonapha efakiweyo ubaba lo ukuthi yena usehlalele ekwesabeni kungavela loba kuyini empilweni yakhe, ngoba bathi bona bazamtshontsha bayembulala basemsebenzini bona. Yikho abakuthoyo khonokho ukuthi bona basemsebenzini. So ukwethuselwa lokhu kulokhu kusiya phambili. Ukwethuselwa kwenziwa mhlaka-23 Agasti mhlana kuvotwa ngama-election day. Khathesi abantu sebesethuselwa futhi abangama-polling agents.